Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu
inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations sikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabo Maney Masaya obelulunga lebandla eliphikisayo ele-CCC
Kuleyana kuziphela isoziqedwe yimbopho ayisozithotiwe ngamamisayo kodwa izaqedwa yikhwinisa
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho leHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israel. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu Alene Marashe lo Tinashe Gaswa besethu sayicala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba eUnited Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabo Maney Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Kalosi lengabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ebandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Ogusikhatshana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Thakudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Achidakwa kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba kodwa akukabili obotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni isithunzi sekhesi yakhona siyayidinga iAfrican Union siyayidinga iSADC ukuthi layo ikhulume siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe ukunyamalaliswa kwabantu ukutshaywa kwabantu kwethuselwa kwabantu ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe ukungahlonitshwa kweconstitution yeZimbabwe bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo ngakho ke lokho kwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esidinga kakhulu ukuthi yenzwe ipho bonke
sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi
ukunyamalaliswa kwabantu ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980 sile 43 years isenzeka yebo namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokho sile social media njengalokho abantu sebexhumene kalula ngemibiko sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu ukutshawa kwabantu ukurigwa kwama-election ukwethuselwa kwabantu into entsha hayi indala lento lelo kisuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadinge ukuthi sonke sizwisise ukuthi suka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basehlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njenga abamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
Sina balwela amalungelo abantu into esikhuthazayo ukuthi kuhlonishwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonishwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazayinayo le fanele izayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitsha izahlonitsha iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association iStudio 7 ayenelisa ngokuxhumana namapolisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapolisa belungadotshwa Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotina Shekaswa, besethwe sayicala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolishi le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho kwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana PF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebefuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la ku presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasuku Werere.
Sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe. Isola ikakhulu ukubulawa kwelunga leTRIPC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe balokhe ba kwavuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula ende kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni loNthungameli Nkomo owe Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amashumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini esihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyabulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besitsho ukuthi impilo yani okuziphela ayisoziqedwe ngumbhobho ayisoziqedwe ngama-missile kodwa izaqedwa ngekhwimisa. So-ke khona kosekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngasebe besilayo labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi okuyiswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyokucinde ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumiswa ngabona umlilo okuthiwa yisizimayo ngiyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngaza zombi ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje ama-Palestine labe-Hamas kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezi ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kufa i-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwenza ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona ke kudala. Yisiphi isivumelano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel njengokushitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose impi ingaba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunanzela okwenzakele. And leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa. Engxenye ezikahle ezinzeke ukuthi isivumelwano fane sibe khona besokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take kuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxakulalokhu sizenzeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingahlabi khona. Kodwa ukuthi ngathi ngesikhathi esingalani ngavele impilo ekhiswana sifuni yabo ngokungacaca abantu afuneni nasifuna isivumelwano kube nento ezibhala abantu isivumelwano ezenza ukuthi impilo evele ingasabi khona. Kodwa nangabe bengathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela ukuthi kube lebunye umlamulankulu ozabe kutshela ukuthi hayi funa ngabe into enje khulumiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inyankulu kakhulumiswane. So futhi thina into sifuna ibe khona impi ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba lama-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owengumgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le Triple Sim. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele-Thanksgiving izolo, lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba ukuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Uthi ke uhulumende bezigaba ezitshiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungqikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese Ontario ese-Canada kuthaki kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists. Kodwa amapolisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-CCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engomfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina ababukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituents ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje siz expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesiCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lomba lebandla lozombusazwe elokulingela ama structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu ona lo we studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult. So imboza le enxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlepha puna imboza afaka isandla emunye ufaka umunwe wathathi ichance wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama by election. So ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa lela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi linaselile party kumele libuye lama paper incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungile ezombusazwe owexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine sakhula eleDynamos kanye lelesizwe lamaWarriors ubhubhele South Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqetshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGarwe Stadium bevalelisana lomuye namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqetshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pokine.
Uhlelo Was a Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMaskandi uBongani Mlala odabuka eTsholotsho kodwa ohlabela kwele South Africa. uBongani usanda kwethula idlala delicha elilesihloko esithi ama baby shower nangu exoxa lo ntungamili inkomo owe Studio 7.
ukufinyelela emsakazweni nokuzo zonke indawo la ukufinyelela khona umsakazo ukuzalwa endaweni yaseTholothu emgodi Masiki la engizelwe khona ngakhulela khona emculweni ngifike ngomnyaka ka-2020 la engifike ngithula kona i-single track yami eyayithi ama baby shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngawumnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholiwe kuyangijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Untungamile Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo lonye uhlelo ngevikezayo ku-Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo, sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele eSouth Africa wabekwa namhlanje, kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.